sobu lesikhathi eside sikhuluma ukuthi udaba lwe-economy luyahambelana lweze-politics. Nxa i-politics zingalungisanga, nxa indaba zama-election atshontshwayo ngo-2018 engalungisanga, i-economy yethu izaqhubeka isiya phambili isiwa, abantu bedubeka. Kodwa kumqoka kumele sikukhangele ukuthi uhulumende phakathi lapha kule nto leyo kuthiwa uhulumende uyadlalisa imali. Siyathola ukuthi uhulumende uyasebenzisa imali yelizwe endaweni ezingakumelanga ukuthi babahambe zona. Siyathola ukuthi kusukela ngo-2017 kusiyafika ku-2018 uhulumende usefake imali engafika 3 billion ku-Command Agriculture. Kodwa siyathola ukuthi i-Command maize mill kumbe i-Command wheat yangkhona kayikho ngoba isifa siyaqhubeka sikhwela siya phambili. So kulokhu kutshontsha esingathi i-corruption okuningi kakhulu okwenza ukuthi imali kahulumende okumele ibe yiyo enza ukuthi i-economy yephambili kayisebenzi. Amadokotela baku-strike, abantu bayafa ezibhedlela ngoba uhulumende kabhadali esikhathi ngama-salaries ayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi baye emsebenzini. So kule mpi eziningi ezidubayo elizweni, umasipala wedolobho le-Harare namadoda amaninginingi ngabala mali esingathi i-forex ukuthi bathenge ama-chemicals okuthi kugezwa amanzi kuphiwa abantu. Yonke into nje iyaqhubeka isiya phambili, abantu behlupheka.
Isinkwa njengoba sesikhwele kangaka, abaningi bebevele bengasenelise. Itiye bayinatha lana abantu, banatha lembambayila kumbe kukhona okunye labomacebelengwane?
Kuyisimanga ukuthi abantu baphila njani, ngoba sathola ukuthi imiholo ephiwa abantu ilokhu imili ikhonapho lapho ekade ikhona ngo-2013. Sathola ukuthi ababali sebehola $500, yiyo imali abayiholayo. Akwanisa ukuthi bathenge kumbe imbambayela layo ngoba iyadura, ngoba kakhesi akulinywanga. Oyabe lembambayela uyabe wayelima kudala, so iyabe idula ezitolo lapha kumbe ngathi kumamakhethi. So kuyasimangalisa kakhulu ukuthi abantu baphila nje, baphila njani. Abantu bayahamba emgaqweni lapha kukhona okuningi kakhulu. Ungangena edolobheni ukhulume labantu, wathola ukuthi abantu kulokukhulula okuningi kakhulu ngoba indlala isingenile ezindlini. Kulalokho okuthiwa yi-urban poverty, okusho ukuthi emadolobheni indlala isingenile isidlula emakhaya.
Ungathi bakhona yini mpela emadolobheni ikakhulu khona ngapho e-Harare abalala bengadlanga ngitsho?
Bakhona kakhulu abantu abalala bengadlanga ngoba i-United Nations iyasitshela ukuthi kulabantu abangafika 3 million abafuna lokho kuthiwa yi-emergency food aid, okusho ukuthi i-United Nations kumbe inhlanganiso ezikhangele ukunceda abantu sokumele zingenele ziphe abantu ukudla. Uhulumende uzamile ukuthi athenge ngathi umumbu kwabayaphandle, futhi uzathola ukuthi intengo yomumbu ngathi kwi-international community kumbe emazweni amaningi i-$240, kodwa uhulumende uthenge nge-$600. So ukudubeka kwabantu bayakusebenzisa ukuthi baqhubeke into enje besiya phambili. So abantu bayadubeka kakhulu, i-urban poverty siyiqhubeke yaya phambili njalo. Kulabantu abadlula ngathi ibanga elingafika 3 million ahlala emadolobheni abasebephila below esingathi idola ngelanga.